Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kutivana kweze kuseni mthwakazo muhle ngolwesihlanu mhlaka 2 kunhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka logqitshwa namuhla. Abasekela odinga ukuba ngumeli we-Country Park ePhalamende njalo engowebandla leZANU-PF. Umnumzana Mthuli Ncube baya kuvuma ukuthi amanzi ezibhorane azigebhileyo angcolile ngoba eduzane lezambuzi ama-black toilets. IPhalamende yaseMelika isipasise iziqondiso ezivimba uhlelo lukamongameli Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi lugqitshwa namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele usuku lokhetho lolungo lwesithathu. Umthetho uthi ukubhalisela ukuvota kumele kuphethwe ngosuku lwesibili ngemva kokwaziswa kwelanga lokhetho. Lokhu kutsho ukuthi abazabhalisa sokwedlule usuku lwanamuhla abasoze benelise ukuvota ngoNcwabakazi. Uhlelo lokuhlola amagama abazavota kuluhlu lwe-voters roll lona luphele izolo. Amabandla ezombusazwe athi labo abalokhe bengakabhalisi kumele baphuthume namuhla ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi ngoba ukhetho lolu lubaluleke kakhulu. Sixoxele ukhansila webandla le-TCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abahambe bebhalise amagama ukwenzela ukuthi benelise ukuvota mhla zingamashumi amabili lantathu kuNcwabakazi 23 August. Bahambe bayevotela inguquko elizweni ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu kusukela ngomnyaka ka-1980 ibandla leZANU-PF lithatha umbuso.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll soluqitshiwe njalo sibone abanengi beswela amabizo abo kanti abanye bebesithi bafakwe kuma-polling stations angayisiwo. Ngokubona kwakho iZEC ingaba yenelisile yini ukuzilungisisa zonke lezinkinga eziphathelane lamabizo abantu kuvoters roll?
Inkinga zibe khona inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC iyehlulekile ukuthi iqhube uhlelo lwayo lokubhalisa kuhle abantu banike uZulu amagama abo kuvoters roll ukuthi benelise ukuthi babone ukuthi bazavota. Mina ngomunye wabantu engithe ngisiyakhangela olalowo ngibizwe lami beliphuma kuhle kuwadi yami, kodwa-ke ngitheze ngisiyakhangela ngathola sengifakwe kwenye iwadi, sengiwadi 1 koBulawayo, sengiseBulawayo Central Constituency. Ngahamba ezekhi bamvulela-ke i-master voters roll, ibizo ngalithola liqondile lilapho engivotela khona. Kodwa-ke kule i-voters roll-ke ebiphrintiwe abalayo kuma-polling station kuma-centers lawa ibingaqondanga. Kuvuke ibizo lami-ke sokuqondile konke selilapho engivotela khona. Kodwa-ke bakhona abanye abasebawatholile amabizo sokulungisekile, kodwa abaningi abantwana beZimbabwe abahambe besiyakhangela amagama abo behluleka ukuwathola, abanye batsho bakhalala abanye njalo bathe becheck-a ke ngoba kulezi nsuku uyakhangela kumakhalekhukhwini wakho uchaya *265# ukuze ubone ukuthi uvotela ngaphi. Abanye bathe bebona amabizo abengaphumi basho bakhala labahambanga ukuyalungisisa-ke uhlupho lolu ezek. So ngezinye indlela baningi abantu abazehluleka ukuthi bavote kukhetho lolu, yinto edanisayo kakhulu-ke. Sithi thina inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission izek iyehlulekile ukwenza umsebenzi wayo, kayikalungeli ukuthi-ke ibambe udaba lokhetho oluzaba khona kuncwabakazi-ke mhla zingamashumi amabili lantathu kwena lo mnyaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Admire Maskati laye othi labo abangakabhalisi kumele baphuthume namuhla ngoba kuyilo lodwa usuku oluseleyo.
Abantu kabahambe bayirejista ukuvota loba sekuyisikhathi esisele sisincane okhathekele ukuthi nawumuntu wehluleko famile. Abahambi bayefika emaofisini aweveki abame ukurejista ukuvota ukwenzela ukuthi wabelefei ukhetho luzayo mhlaka-23 August.
Bakhona abanye abathika bakuboni ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaphuba ngabanye abazaba lomutsho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Into okuqakathekileyo ukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esihamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroma. But nxa ungazange uvote amandla uyabongelayo ngoba yabongazange ufake i-input yakho phakathi kwabantu bona laba abazezikhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavote elanga lama-elections, ikakhulu ontanga yibo abangavotiyo. So sokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll solugqitshiwe, kodwa sibone abaningi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, beso kulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi abezeki bathembisile ukuthi nxa umuntu seeke wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo kuvota zona. So okuqakathekileyo ukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abezeki bathembisile sibili ukuthi bazakulungisisa lolo daba. So ngibona ngathi even abantu bewaswele amabizo, okuqakathekileyo ukuthi izeki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa lokho kade kuphambanisekile.
Sizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imikhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo. Ungathini ngalokho?
Na ngeke ngitsho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu adeleswele amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akula muntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu beziki le-system yabo.
Umnumzana Admire Maskati ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekoBulawayo. Abebandla leZANU-PF abakhankasela ukuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube anqobe kukhetho lokudinga umeli weCountry Park koBulawayo edalele parliamente, bathi bayakuvuma ukuthi ngempela amanzi aphuma esiboraneni ezigetshwe nguNcube kuward 6 lakuward 15 awalungelanga ukunathwa ngoba izikotsho lezi ziduzane lezambuzi zemigodi amable toilets. Emizameni yokuhuga abantu ukuthi bamvotele, uNcube ubikwa esegebhe izibhorane ezingamachumi amabili lasithupha 26 kundawo lezi, njalo walungisa indawo ezilichumi ezokuthi abantu bafinyelele amagagasi obulembo be-internet awe Wi-Fi. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo awenzele e-Country Park kuthange, uNcube ulandule ukuthi uhlala eSwitzerland. Wathi ulendlu ese-Hawk Flight khona le e-Country Park. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Councilor we-Country Park engowebandla le-ZANU PF. Obekhona emhlanganweni kaNcube uMnumzana Kidwele Mujuru.
Sikhangelele ukuthi ubaba uNcube amele isigaba se-Country Park njengo-Member of Parliament. U-President wethu ubaba uMnangagwa lami ukhansela uKhethwa Mshuru namanye amakhansela amabili. I-Country Park is the biggest constituency ngoBulawayo. It is the least developed constituency. So ubuya ubaba uMthuli Ncube siwamukela ngezandla zombili ngoba sikhangelele i-development. Kuningi asekwenzile ubaba uMthuli Ncube so far. Usedrile 26 balls. Abantu sebencedakala ngamanzi ngoba currently esiBulawayo City Council we are on 72 hours water shedding. Now ama-residents are only getting water twice a week. Usuke futhi wafaka ama-Wi-Fi ku-10 spots. Country Park yonke nje. Abantwana these days sebefunda nge-internet. Imali yama-bundles ayikho. So it's a very welcome development kubontanga abasafundayo. Khathesi ugrade imigwaqo. As we speak, uyenza ama-main roads wonke awe-Country Park. Baba uMthuli is a man of his words. Into yonke ayikhulumayo uyayenza. I-Country Park abantu bomthova bafuna dollar ukuthi uye-town. And yet kwizindawo is 10 rand. It's because bakhala ngemgwaqo abantu bomthova ukuthi the roads are so poor. Imoto ziyafa. So abantu bajabule kakhulu ngokulungiswa kwemgwaqo e-Country Park. Ubaba uMthuli Ncube. Njalo bayamsekela bayamthembisa ukuthi hhayi as long as senza into ebambekayo esiyibonayo ngamehlo ethu lathi asiselandaba lentula zamaphathi lezi sesifuna abantu abasebenzayo thina.
Wena-ke njengo-councillor ubona ingani lawe uzanqoba yini kukhetho oluzayo ngoba siyabona ukuthi uzonqobe ibandla elalingele MDC Alliance lalibeke abantu ababili ukuthi bencintise okwenza ukuthi amavoti abelwane.
Thengena mina ngo-2019 kuwo ngikhansela. I managed to see projects ezinenge-Country Park. Ngathola bengelamanzi besebenza ama-community taps. I made sure ukuthi wonke umuntu is connected to water. Ngathola kungela sikolo. I took all the devolution money ngayakha isikolo ukuthi wayivula indlela primary school. I-main bridge link old-Country Park to the new-Country Park lalingekho. Abantu ababengayo esikolo nxa izwi lisina. I made sure that bridge is put in place. So all that abantu bayakwamukela sibili bebona ukuthi hhayi amadoda laya ZANU PF ngamadoda adonsayo aso labantu abathembisayo ukuthi singangena sizathi. So ubaba uMthuli Ncube hhayi abantu bayamsekela kakhulu ngoba yindoda edonsayo.
UMnumzana Kidwele Mujuru ngukhansila we-Country Park koBulawayo njalo ulilunga le-ZANU PF. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutsika usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi asebenzise imali yakuleli ngoba ilizwe lingakhona ukusebenzisa idola lakwele Melika kuphela. Iphephandaba le-Herald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ilizwe lazo zijabule kakhulu ngokupasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Wona olomuqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi owenza kube licala ukuchothoza eZimbabwe obizwa ngabanye ngokuthi Patriotic Bill. If you singene kusigaba sembiko yenu.
Studio 7, ngiyalibingelela bazala bonke. Onke lisakaza izindaba ezistraightforward ngeZimbabwe. Awu. Namhla nami ibalo phele yami. Ngibithi ngesithen. Kubuntu sizwe ukuthi abantu namhla kusukusika ku-election. Abantu bafuna ukupolitika ngomphuqazo owenziwa yizano. Kulusizi ukuthi likhumbuze abantu izinto ezahlukuluza imiphefumu yabantu. Namhla abantwana bazintandana, namhla abantwana bazingenxa yezano. But now, let's come, bread and butter issues. Nxa lifuna ukukhuluma ngezelokhu ze ngikhulumani nge-bread and butter issues. Le lokho izane ze-dead donkey. Okwabonwa ngu-Inosinkana. Uhlupho lwangikhona yikuthi ngesikhathi kusenziwa umbhuqazi ababekhona ababelandela ama-events akhona. I-British government yena lanika Queen Elizabeth yayisapota uMugabe, but besiyakhulumisana noNkomo, besiyakhulumisana umloda. UMugabe wendlalelwa i-red carpet ukuthi ubulela amaNdebele. Kuyini? Namhla yikho esingakhuluma ngakho. Lamavoti vele izanda zange iwine since 1980, ngoba bawina besethusela abantu bethi todokela kuhondo ndingavontela itumbu kulu todokela abantu bakhumbula ukuthi heyi ukulala emabhesini kubuhlungu kangaka lalathazwa umqanda emabhesini abantu abethu berejo bathi ungcono siphonge umfaka kumbe hayi ngingazibona into zenu into zethu eZimbabwe na hayi madoda hayi ngitho.
Linjani basazi Studio 7 lanibalaleli lonke. Ngiphendula uMabaza lapho. Umabaza uthi abantu bayekela ukuya register sesithi ngayizulu sina sibeqalisa ukuthi onke abethibethi begijimela phalala kwarejistwa. Siyamala ngamabizo ethu engikho. Lokhu kuthi onke kuthiwa sayekela sasiyekela uyawumana umdalalo. Uyawumana sibili kumbe umdala kumbe unganani angikwazi. Singathi sihawula kangaka sigijima lapha lalapha sizabona nje asokulungisa ukuthi umbe sizathola inamabizo ethu. Nxa kunjalo silunga ngcono ukuphinda ukuvota kulungise ukuqala izekhi le siphinde ukuvota sibili ukuthi umnanga kaRobert uwinile uqanjwa amanga yinkani. Sijale usele umnanga uyafosa abantu ukuthi bethu bayamthanda bengamthandi.
Studio 7 linjani khona lapho bakithi? Siyaphila nathi bantu. Yeyi wena, i-Studio 7 lesi sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu. Kukhona ugogo okhulume kahle laphana kamnandi wathi thina ama-overtrains bakithi salwela ilizwe kodwa sihamba ngembatata. Siyehluleka lokuthi silokuze bakithi sithenge noma yini kodwa sihloke sithi zalo bakithi ama-overtrains nyawani asenkingeni laba bantu labo. Hhayi gogo siyabonga, qhubeka utsho njalo mani utshela abantu iqiniso eliyihleli msulwa. Awu khathi linjani kodwa ama-overtrains laleli lizwe lithi likhulu labantu lalibayenza so. Hhayi bakithi hayi mina kangizwisisi kahle kahle. Asivoteni kahle ngeqiniso elipheleleyo siwine. Ngiyabonga.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalaleli kanye labahlali bonke baseZimbabwe, izizalwane zonke. Ngibese ngithanda ukuphawula ngodaba lwezekhi. Izekhi lezanpf badlala ngathi singaba sizizalwane zaseZimbabwe. Akukho kuthiwa kunamagama alahlekayo. Ngitsho labantu abaqala ukuvota ngabo-1980 amagama babo nakali banesitsotsi abasenzayo. Lo mkhulu wabo lo wesikhavu Mnangagwa konke lo Chiwenga, yazi ukuthi uNkulunkulu ngawe uyabathatha Mnangagwa lo Chiwenga ngendlela abasihlukumeza ngakhona. Thina abanye siyahlukumezeka kakhulu ngendlela abasiphethe ngakhona. Ilizwe liyafa liyaphela. Nampa la izekhi le ifihla amagama abantu yatola ukuthi iZANU-PF siwinile kudala. Sebevotisile abantu malokhu abadala befika kubhala imininingwane yabo phansi athethi babavotisa sitsotsi.
Yebo, madoda kithi baka Studio 7 linjani bafowethu lonke labalaleli bonke abaka Studio 7. Ya ngizama ukuthi ngikhulume ngelizwe le South Africa leli, lizwe le Azania. ngiqinisile bantu bakithi beAzania ningakhohlwa. Bonanso isekuduzayo lohlupho izahlangana lana. Bonani ngokuwa kwayimali yenu kuyafuza fana neZimbabwe khona. Abaningi benu lizabe ziphephela kwabe eZimbabwe. Abaningi benu lizahamba lephephela eZambia. Abaningi benu lizahamba lephephela eMozambique. Lina bantu beSouth Africa. Yikho ke ake izinwaya amakhwapha. Ukuthi khona umhlaba lo wona kutwa ngweAfrika ungadingeki lokudingeki ukuthi khona kube khona abanye abalodlami kwabanye abantu la uNkulunkulu osezulwini ngakujabulela ikhono elifuna ukwenza kungamanyala kuNkulunkulu kodwa maye ngani kodwa ngaba ngcono lathi eZimbabwe abaye amazwe wonke angomakhelwane beSouth Africa kungcono lathi sibaxotsheni abantu beSouth Africa sibaxotsheni sivale amabhizinisi abo ngoba bangcolile xa lathi singcolile kuSouth Africa la labangcole emazweni ethu ngani liyazwisisa abantu beAfrika la sibaxotsheni abantu beAzania abasemazweni abanye abanye kubuhlungu oba kuplanayo into embi kwamanyana ha umhlaba usufile uzangela uNkulunkulu ngiyabonga naseZimbabwe.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, idale lephalamende yaleli lizwe elaphezulu eleSenate izolo lipasise iziqondiso zokuvimba uhlelo lukamongameli Joe Biden olokwesula izikwelete zezigidi lezigidi zabafundi. Phansi kohlelo lukaBiden, abantu abalezikwelete zokubhadalela imfundo abayizigidi ezine 40 million bebelakho ukwesulelwa izikwelete zemali engena kunkulungwane ezingamachumi amabili, $20,000 umuntu ngamunye. Lanxa amadale omabili ePhalamende esepasise iziqondiso lezi, uMongameli Biden uthi kasoze azisayine zibe ngumthetho. Idale leSenate izolo lipasise njalo umthetho ovumela uhulumende waseMelika ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa wona opasiswe lidale laphansi kuthange. Udaba lokwesulwa kwezikwelete zabafundi luphambi kwenkantolo yeSupreme Court lapho olufikiswe khona ngabaphikisa inyathelo likaBiden besithi abalezikwelete kumele bazibhadale. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika olilunga leMDCT umnumzana Denmo yo.
Into engajabulisiyo kakhulu especially kubantu abalezikolodo zemfundo, I think into ebenziwe nguBiden bekuyinto enhle kakhulu ukuthi azame ukunceda abantu abaningi abalezikwelede ezinkulu ezama-university lama-college. Isikwelede sizobona lapha abantu izimali ezifika kubo 20,000 zikhitshwa ezikweledeni zabo bekuzosiza kakhulu ngoba abantu abaningi elizweni leli ma beqeda i-college baqeda i-college belezikwelede ezinkulu kabi ezisindayo and futhi nge-environment esikiyo le ukuthi ama-interest rates ekhubukile ngendlela akhubukile ngakhona kusho ukuthi izikwelede lezi lazo ziba nkulu ngenxa ye-interest. So hhayi into ebuhlungu kakhulu le ngoba ama-students amaningi lama-former students abalezikwelede bebekhangelela ukuthi bazothola uncedo lapho.
Inkantolo ye-Supreme Court yona ikhangelelwe ukwethula isinqumo sayo phezu kwalolu daba kusikhatshana esilandelayo. Ubona isima lohulumende kaBiden yini? Kumbe ubona ivumelana lalabo abaphikisa lomthetho isithi hayi akuqondanga ukuthi izikwelede lezi zesulwe zifakwe emahlombe omuntu wonke?
Yeah, well, i-Supreme Court the way engakho khona khona manje siyazi ukuthi amanenge ade bephikisa umthetho lo ngama-Republicans. And i-Supreme Court right now, the way ngakhona, kulama-Republicans about angu-6, I think, compared to ama-Democrats angu-3. So sesibonile ukuthi indaba zonke ezifika ku-Supreme Court zigcina zi-conclude against ama-Democrats. And njengoba le bekuyinto ka-Biden eyokuthi izikwelede lezi zehliswe, angiboni mina ngibona iSupreme Court ivumelana labo laba abaphikisa lo mthetho, just because iSupreme Court ekhona manje ikhangeleka isenza imithetho engahambelani lalokho okufunwa nguBiden lamaDemocrats. So ngibona mina iSupreme Court le ivumelana lo mthetho lo osayinwe yilower house leSenate.
Kungehlula lokho wesulwe mpela lomthetho uhlelo luka Biden lwehluleke ukuphumelela, awuboni lokho kumphazamisa yini kukhetho?
Well, ayingiboni mina kumphazamisa kukhetho ngoba abantu bazobona ukuthi yena obezama ukwenza into enhle kakhulu umphakathi wonke jikelele, whether uli-Republican noma uli-Democrat, as long as ulesikwelede okufanele usibhadale, uhlelo lolu beluzonceda wonke umuntu. So mina ngokubona kwami abantu bazobona ukuthi hayi, uJoe Biden ngempela ulezikhalo zabantu enhliziyweni yakhe and ufisa ukuthi enze izinto ezithuthukisa abantu.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo ulilunga lebandla le-MDCT. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngaka 15 inkonkwezi ele Russia labopha isizalwane sakwelemelika uRobert Sonov wake wasebenzela isigodlo seMelika eVladivostok. Wetheswa icala lokuthi wadlela nalohulumende wakwamanye amazwe okungekho emthethweni. Wahanjiswa entolongweni yeLefortovo lapho melele uhanjiswa emthethwandaba. UVidant Patel osebenzela uhlangothi lweMelika ulubona ngokudlelana namanye amazwe ole-US State Department uthi uSonov ubotshelwe ize. Uthi akula lutho alwenzayo okungenza ukuba abotshwe ngeleRussia. USonov wasebenza eVladivostok okweminyaka engama-22. Mhlaka 23 Nkwenkwezi eleRussia labekele eleMelika ukuba kalifuni ukuthi kuqhathwe e-US Mission Russia abantu bokuza. UPatel uthi ngesikhathi ebotshwa uSonov wayenceda abasehofisini yeMelika kweleRussia ngokuhambelana loZulu lentathelezindaba. Isikhulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uMatthew Miller, uyakusola kakhulu ukubotshwa kukaSonov ngeleRussia. Uthi njengomuntu wonke oqhathwe ngeleMelika esigodlweni salo, uSonov ubesebenza ukuhlolisisa imibiko yethulwa ngamaphephandaba akweleRussia, imisakazo lokunye okufanayo. EleMelika lithi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba eleRussia lisebenzisa imithetho encindezela uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing Ebenezer to you, Lord. Ebenezer, Ebenezer, Baba, Ustikuli Wabadan.
Insisa kuphela yeqembu legospel, iqembu amaqhawe okuthula lizwe udaba esiliphathelelona ngaleli qembu kuWoza Friday namhlanje ntambama. Ayike kwanele mthwakazi, kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi lugqitywa namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo litshone kuhle.